Wezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuntu asikhuluma ngokusemulini siyake sizwe sibili abantu bekhuluma uzwe ke umama esithi hayi mina lapha ndihlalele abantu bami kambe kuyabe sokutheni uze enhlaziye lolu daba ngilo mama usakhilelelini uMadube Madube kunjani mama
ngiyaphila kuzi ngilila abalaleli njalo
yes akwamukela uhlelo ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube Winos Dube yingcwethi kwezamasiko esintu baba Dube ngiyakwamukela uhlelo
ngiyabonga lenjani balaleli
kase ngayo Madube ye batsho abantu uzokuthiwa hayi mina lapha ke ngihlalele abantu bami kuyabe sokutheni
indaba enjalo ivaninge kakhulu yitho mama ukhoza lapho eqala khona eqala ngosukunyeka kwabomama ezindlini kwabantwana labomama ngoba yathi umama mayethethe wathola ukuthi endlini bahlala besilelwa baba engxenye yabantwana yabantwana abaningi nabe ngikhanyele futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimchiyela abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingile ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungimile khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible yokuthi ngakhanyela abantu abanye bagcine ngokukuhle bese ngikhanyela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani angangeke benelise ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngithi ngibe umama babo ukuthi ungaze ungishaye ngidinde uzantinde uzongibulale ngizahlala ngihlalela abantu abami nxa ngihamba ngizohamba labantu abami kodwa iningi labomama yabo usibona ukuthi ayi wathi ngihlale labantu abami futhi nakho futhi asonto i-right ngoba ungatsho njalo phambili siya phambili xa kuyukuthi yenziwa ngokuthi kuhlukunyezwe isimo kwanisalezayo kubulele but vele siyenza njalo sihlalele bonabantwana
baba Dube nantu daba lapha
ye ngiyalozwa umama uyalubalula kuhle okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi sinye esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana kuyabe kutshengisa kukhombisa ngokusobala ukubana hhayi kulohlupho oludinga ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kuzwisisana phakathi kwababili laba behlezi ekhaya lapha bele nzalo yabo okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonto esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukuba nanxaso kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomdeni wethu ngokwenzelo zethu impilo kusahleziwe kuzwisisana lokuthi nxa kulo hlupho olukhona kudingwa bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba ababili babancedise badinge indlela yokubana kambe lokho kungani kuyabahlupha kungani kuyayenza bazekukane kuzwisisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sokulobuzima lobana ukuthi laba abantu ababili bobabili abasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibancitshe ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphile yikho kuyenta besesithela hhayi ngike nangiqiniseleli kube ngikhonapha ahlale evalile kuthiwa yikugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesezokuvalela zithi hhayi sezisenza ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawonye kodwa yena eqinisweni esidleni empilweni kungasela buhle kungasela kunani
ye Madube kujalo kulungiseka yini nxa sokunjalo
ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngaveluza umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengishalile abantu abantu kuyake kuvele usubona ukuthi akusela ngokuthi uyalungisa
ye sithathaleli thuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu-ke baba Dube
siyabonga njalo siyabonga abalaleli
ye ndithathaleli thuba ukuthi mbonge umama usakhilelelini uMadube Madube mbongele kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo
bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala kwathini
bayawutshela bathi salulandela yiwo lo msi
salulandela
salulandela
salulandela. Thank you.